abakumanye amazwe abangenela umhlangano eJohannesburg bathi bafuna uhulumende abachazele ngokusobala ukuthi kungani uhlelo lweOperation Vuyela lungasazingeli izigebenga kodwa zoludinga abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba selizweni. Umgcinisihlalo wenhlanganiso emele abakwamanye amazwe kwele-South Africa e-African Diaspora Forum, umnumzana Mark Bafu, uthi okubakhathazayo ukuthi selokhu lwaqalayo lolu hlelo lugxile endaweni ezilabaningi abavela kwamanye amazwe, kanti kubotshwa kakhulu abangela mvumo yokuhlala kwele-South Africa.
We are requesting to meet the Minister of Police.
Siphakathi kwemizamo yokubonana lomphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa, umsekeli kamongameli welizwe kanye lomphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya, ngoba lolu luhlelo lwezwe lonke. Akufanelanga basebenzise lolu hlelo ukucwasa abanye abantu.
Ngenyanga ephelele uhulumende wethule Operation Vuyela esibili ehlanganisa amavi wonke ezomvikela ekulwiseni ubugebenga. Kodwa iningi laba kwamanye amazwe bakhala ngokuthi abezomvikela laba nxa befika ezitezi abahlala kuzo bawisa izivalo babavuse phakathi kwamabili bese kubotshwa labo abangalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabena, uthi lo bandla besekela ngokugcweleyo lolu hlelo kabathokozi ngokuthi injongo zalo zikhanya zingalunganga.
Sizama ukuthi sizwisise indaba leyo yokubotshwa kwabantu othiwa i-Operation Vuyela ekhangelele ukuthi ngoba thina-ke siyasekela i-Operation Vuyela kodwa singawusekeliyo ukuthi kube sekubotshwa abantu abangenazincwadi zokuhlala la, ngoba ukusekela kwethu lathi singama-victims awe-crime.
Kulo mhlangano abakwamanye amazwe laba abebesemhlanganweni lo oqoqwe i-African Diaspora Forum bebebize lo meya wedolobho le-Johannesburg njengoba kunguye obedumile ngodaba lokuthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba kwele South Africa ababuyele kubo. Kodwa-ke i-ofisi kameya ikulandule lokho isithi kayisiyo ngxenye yalo hlelo. Inhlanganiso zabakwamanye amazwe zithi akufuzanga kuzingelwe lokubotshwa wonke umuntu ongela mvumo yokuba selizweni ngongekho emthethweni. Bathi abanye balaba bantu kungenxa yephutha logatsha lwendaba zasekhaya olwehluleka ukubapha lezi ncwadi. Ngakolunye uhlangothi kulabathi abanye ababotshwayo yiziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezombusazwe okokuthi bangaphindiselwa emuva kufaka impilo zabo engozini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.